Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo Naseko.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanqane kakhulu.
Bayandlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngumuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubesele minyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Ubesele sikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obesele sikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwaloluhlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje. Sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni. Lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa neStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi abedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe esibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umobhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuxoxa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabanengi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqwe lomnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli somanyano wenhlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eyekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwa abanjengama-coalition members ethu. Hayi, inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, izek-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown ukuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana lezek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo north, south, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje e-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiya phambili sesifundile khona lapho kusiya phambili sebe siverifya si-updata continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye, thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuleta lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise uku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhla ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo la. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki nje province emat not kulabantu abangaki kulasemat south. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intethela izindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngile youth eZANU-PF esigabeni kuright. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi, amabandla kangwadi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Ah, nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje. Lalapho sihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi. Sikhanya sinambe eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Max Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elwagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics years. Besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu. Kodwa eyi, so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-IMDC ama-councillors ethu ay-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day's time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni ukuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Womunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I inkona ngene kathesa ngabe ngeke isikhatsoni ayi lama ngami ngenile ukuthi inqele lami so angazi ukuza phuma nathi wakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza ngene okunye singathi ungakwazi ukuthi sithole ukuphila njengamayuthi koze ayaphesa bengela nje osebuyile noyi any iphathe ukubuyesitshela so bona bayebaqala ukufika nathi sizathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thamisa. Into ezenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengamayouthi thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment, sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayidingisiwe. So sebenzi ama-election aza esikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benze sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlekile ukuthi bamele thine sikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarara isasa kwami ngilikhangele lamaparty wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyiyouth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimane Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Banda.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigqweni bezama kuyafika esigodweni sikamongameli bekhonunwa ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. Udokotela Rochelle Veleski, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane, uthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unombhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
ukuhamba kuhle kakhulu asizwanga udla udlanga obunenye obungayindlakala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-political levity it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezanuphefu ntonami bawethu umsebenzi obuhle kungela udla udla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that iZanu-PF carried the day. Abantu bethu bahambele bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubona nzani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho olunje.
Sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuZanu. Njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusonde kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekela mina ngibongela ukubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent. Abanye siyavuma idemocracy ukuthi hayi umfowethu unqobile. Mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke isiya phambili. So asiyofike esingayifaka siyilinganise even nama general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma general elections sikhamba sesisebenzisa yini okuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona. So angiboni kunayo kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusoziswele vele udlawudlawu lapha
lapha
okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuphi.
Ye Ncube nantokudaba khonapho.
Ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana ukuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phe lilwelayo ngingangena mina kuthi uthi sengisuthi wena usulambile yikho kuba ngayikhonoko nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana ikambi ilizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akulanto endoda ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlale ezikhundleni from kudala into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule nzuzo phakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncube kumele la ukufike kuphoyinto ukuthi la ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu bahlukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abe la ungabona ungelayo yona le instinct and then you're dangerous to yourself
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodo uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezongitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshwe engifuna ukuyaludla yilo uluthilo nalolo luhluphayo
but kono kwani kona yezi yafika so yezi ubona mama besuma bekuhlabelela so yezi uza ihlabu zalelizwe yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulokunye akona mbeto yaphi imali ngiyabona hayi ulujulo lolwana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalelezana uPF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umoyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede njalo ngitsho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe yazosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka ka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye bonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenze eZipa wazi imali bayebeyithathayo. UGumede azange abe la imoto enhle but umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakeba nelunga lephalamende melindawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okunyenziwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma ngisebisoma kusala inhlanyelo. Inhlanyelo leyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Yinto esiyifundayo kulaba batsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayifa amaflowers anjengakaGumede.
Lawrence Piri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders la kuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili kuFootball Administration eZimbabwe not necessarily ezibulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza labantu ukuunderstand abantu. Humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. And always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Bayoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRojwa Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo yemsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe liclean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi ku-gathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy. Ungabi lenhloni and ube ku public ukhululekile ulale ubuthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolesibili. Ubesele minyaka engamachuma isikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi yebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi wale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze ukudana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela oncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu.